Ngiyabonga lesi sikhathi umumbo wasudliwa kweminye imizi ngenxa yezulu elinengela nayo. Kodwa lonyaka isimo sithembisi endaweni eziningi eGwanda lapho umumbu kanye lamabele sesitsha ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Izansi yemandebeleni ivela ithola izulu eliningi iminyaka yonke njalo iningi selilahle ithemba lesivuno esihle lonyaka osekudala ukuthi lesabele indlala. Umnumzana Lino Sibanda yisakhamuzi senkwalini ematshetsheni. USibanda uthi usebenzise imali engamadola ngama-$500 ukuqatsha ithalakitha kulima indawo engamahektha amahlanu. USibanda uthi wahlanyela inhlanyelo elesisindo samakilogram angama-2 ezikhombisa i-70 kg kodwa okwamanje uhlalele evalweni.
Abantu basuke bathela inhlanyelo phansi eningi kanti yonke bethemba ukuthi last year izula liningi nalo nyaka bazalisuza njengalast year. Bathela abasela nhlanyelo kanti singaze libuye izulu. Inhlanyelo abantu abaselayo sesikhala ukuthi nxa ungancediswa ngenhlanyelo ngalibuyile kodwa nxa lingabuyanga esikhala ngakho ukuthi abantu abayenzeni abancediswe ngokudla.
Unkosazana Simangele Ndlovu oyensindi kuwa 21 phansi kwenduna uMasuku uthi izulu alinanga njengalokhu obekukhangelelwe osekudale ukutsha kwamabele abo. UmaNdlovu uthi bazimisele ukulima njalo nxa bengathola uncedo lwenhlanyelo.
Izulu kalikho lokho esalima lapha izulu kazakilini.
Lobanje abalimisi behlezi bekhuthaza uzulu okungalima umumbu wodwa kodwa balima izilimo ezifuna amanzi amalutshwane ezifana lamabele. Iningi labantu kulesi sabelo liqhubekela phambili lilima umumbu. Esinye isakhamuzi senkwalini umnumzana Bekezela Moyo uthi nxa uhulumente engabasiza kuzamela lethe inhlanyelo ezilimo eziphanga ukuvuthwa ngoba kungasela sikhathi.
Sakhiya emasimini lapha sasalima sahlanyela saqhasha amatrekitha sahlanyela zinhlela abaphansi yamila kuhle but izulu lasilahlisa langani liyathembisa ukubuya buya amayeza efo kuchitheka ethwale lichitheke kubuya umqando. So kuphongani kuyakhiza mhlaka-1 ngenyeka but lakho lana kwezindawo lapha waphonga ukukhiza ongatsho lutho.
Emhlubulweni ezansi yedolobha leGwanda eGungwe izulu kubikwa linile ngesonto kodwa bese kuvele konakele emasimini. Umnumzana Edgar Ncube owesimbuka phansi kwenduna uMathe uthi basaludinga usizo lwenhlanyelo ukuze balime kakutsha.
Ya izulu linile sibili ngesonto kodwa emasimini bese konakele into eziningi bese zithile. Uhulumeni bese asinika inhlanyelo sahlanyela kahle kodwa bese kuthile kathi sinqalinile sokumele siqale ukulima kahle. So esikusulayo ukuthi aluba besingathole enye inhlanyelo ngoba naleyo esilayo silime yonke sihleza igcubela yonke phansi bekumile kahle kodwa hayi kuthile.
Ababona ngezomumo omkhathi bathi ilizwe leZimbabwe likhangelele ukuthola izulu elinganeno lonyaka. Iningi lithi alikukholwa lokhu ngoba izulu likhanya lingani kuhle selokhu kuqale umnyaka. Endaweni ezifana laboTonhude eChinden iningi lokhu lilinde ukulima ngoba izulu lingakani. Amakhakhaso omumo omkhathi aveza ukuthi akulazulu elizwayo eliza kuna eGwanda kuviki ezayo kodwa kuzatshisa kakhulu okungadala ukutsha kwezinye njalo izilimo. Ngingu-Albert Ncube oyendaba ze-Studio 7 enkwalini ematshetsheni.
Namlela mshweshwe
namlela nampa wafo wembula.